hayi okwakathesi asikatshelwa ngebizo ngoba kule mhlangano emibili emeli yenzakale kumele kube lo mhlangano we-national executive lo mhlangano we-national council ozaletha umbiko omayelana ngebizo so kwakathesi izandla zami zibotshiwe ngeke ngakutsho ukuthi siqonda ngaphi ngodaba lwebizo
Amalungiselelo okhetho ikakhulu khona ngapho kobulawayo ahamba njani?
Amalungiselelo ahamba ngendlela ngoba kulama ward ambalwa lapho kwakhitshwa khona amalunga e-MDC Alliance. Kuward 3 kwakhitshwa uTinashe Gambarami, kuward 8 kulapho kwabhubha khona uMamuroni Mdara. So lapha kuzange ngikhitshwe muntu. Kuward 9 kulo Donaldson Mabutho wakhitshwa laye. Kuward 12 kulo mama uLilian Mlilo. Kuward 18 kulo mama uConcilia Mlalazi wakhitshwa laye njalo. Kuward 19 kulo Clayton Zana. Kuward 20 kulo Ernest Rafomoyo. Kuward 21 kulo Tino Umfoka Maphosa. Kuward 26 silaye uNorman Hlabano. Ngathi yiwo amawards la aphuthwa kwakhitshwa abantu. Liyakwazi ukuthi umthethwandaba waletha umbiko okuthi enkulumane uMP wenkulumane ukucacaphulu kumele abuyele endaweni yakhe lephumula uHonorable Buscelesi le Mahlangu kumele abuyele endaweni yakhe abuyele eParliament. So ngathi ukuthi umsebenzi esikhanana lawo yiwona lo.
Kuma by-elections aseke yenziwa sibona ukuthi iZANU-PF ivame ukunqoba. Libona linqoba yini kuma by-elections azayo la?
I-by-election ivele iyahlupha phakathi kwesikhathi lapha ngoba i-by-election kuvame ukuthi iZANU-PF yathatha ama-resources e-government. Baguduze esikhwameni se-government besebenzise imali kahulumende ombeni basebenzise izimota basebenzise noma yini into ekahulumende ukuthi bawine noma amapholisa noma amasosha zananzela ukuthi kube kwaba leyokhetho i-by-election eyinsiza lapho abaguduza khona isipala se-GNB wanikezwa abantu ukuthi bewine abantu be-MDC babencitshwa emaphandleni ngale bayaletha amakhuba lenhlanyelo lezinye izinto betshela abantu ukuthi hayi ongasapoti iZANU-PF kathole. So indezi yenza ukuthi kwesinye isikhathi kube sokwenza ngani iZANU-PF yanqoba kanti hayi basebenzisa udlakela ngoba uzananzelela wena ukuthi bona laba be-MDC ukuthi beyofika ku-police station bayasebesaba.